Embikweni owethulwe lidale leparlamente namhlanje, ikomiti le ithi kakuzange kulandelwe isisekelo sombuso, ikakhulu ekusetshenzisweni kwenani labantu ababhalisa ukuvota lenani labantu baseZimbabwe. Iparlamente ithi bekumele kusetshenziswe ugwalo lwenani labantu abaseZimbabwe olwe-census lona olungazange lusetshenziswe ngesikhathi iZEC ikhipha imingcele. Obeka ukomiti leyi umnumzana Prince Dubeko Sibanda uchasisa kabanzi ngalumbiko wabo.
I-report leyana nxa ibuya iZEC ithi kithi njengeparliamente lelizwe lonke sicela likhangele ukuthi abantu esababhalisa ukuvota bayi 5 million something. Ibisi sitsho njalo ukuthi kuprovince enje kulabantu abangaka. Kodwa ikomiti kayizange ke ithole ithuba lokuthi icubungule ukuthi gambe lezi nombolo lawa mafigures akhulunywa ngawo aphuma ngapi ukuthi lathi sizibonele njalo sibe leqiniso lokuthi yikho sibisibili khona ama numbers lona lawa akhulunywa ngawo yiwo. So ngenxa yakhonokho ke into engikhangelele ukuthi ngizayiphakamisa ngaphakathina kwedale leparliamente yinto yokuthi nxa kulethwa i-draft report ye-delimitation. Kuqakathekile ukuthi iZEC ibuye le-voters roll eyiyo etshengisa kahle kahle ukuthi abantu abayibo ababarejista ukuvota ku-constituency lange-constituency bangayo.
Uqhubeke esithi okukhitshwe yilolu gwalo kakulani lokwamabandla ezombusazwe.
Okuphume ama-recommendations aphume ku-report leyana ngama-recommendations aphume ngokuvumelana phakathina kwamalunga e-committee ad hoc. Ngakho ke wona lawo hayi sizakhuluma ngawo njalo sizawaphinda njengokuba ebhaliwe ku-report sizawacasisa ukuthi kuyini esasikuzwisisa njengamalunga e-ad hoc committee kulawo ma-recommendation.
Obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla bathemba ukuba abakhalaza ngakho kulungisiswe.
Kunenge esikwenzayo thina khathesi sisalandela iprocess njengoba ifakwe emthethweni ukuthi ngawo sizabona impumela yeparlamente ukuthi kuyaphuma njani, then yikho sizabona ukuthi hayi i-next course of action.
Ingcitshi wezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo osebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uthi kumele kube lokuzwisisana phakathi kweZEC labamabandla ezombusazwe.
Indaba le delimitation very much na political science emasikhangela indaba zokuvota lokungena embusweni. Sikhangela kakhulu ukuthi ngubani olamandla okudetermine ukuthi mbani ovotayo mbani wavotile. Yena lo ngumuntu olamandla okuyina. So masikhangela indaba le delimitation iqakathekile kakhulu ku-ruling party. So ama-issues abarezayo mina nje ipolisa ngiyazwisisa ngoba nithe ngikhangela ama-results e-delimitation report i-preliminary report yale esilayo itshengisa ukuthi iZEC kade create ama-constituencies kuma-areas angani ale iZANU PF le-aphayeti.
Ikomiti ezahlolisisa ugwalo lolu olujulileyo ibeyikhokhelwa ngumnumzana Pupiraito Gwarepi obona ngokwenzakala kubandla le-ZANU PF edaye leparlamente. Ugwalo lolu luveza ukuba kuzaqhubekela phambili kulezigaba ezedlula amakhulu 2210 constituencies. Ezinye izigaba zibanjaniswe lezinye ngenxa yenani eliphansi labavoti ukuthi njalo kwengweze ezinye okulabantu abaningi ababhalise ukuvota. Lolu gwalo lwe-preliminary delimitation report lutshengisa ukuba isigaba seHarare sesilezigaba loba ama-constituency angama-30 njalo izigaba ezinjenge-Warren Park laseKambuzuma kazisekho. Isigaba seHarare silezinye ezintsha ezigoqela eseHunyani, Churu, Budiriro North le-South, kube sokusiba lase-Epworth North le-South. Isigaba seMasingo lokhu silama-constituencies angama-26 lanxa isigaba seGudu South sesingasekho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.